exoxa leStudio 7 umnumzana Qobo Mayisa omunye wabaqoqela umhlangano uthe impumela yomhlangano lo yikuthi abantu beMathebeleland bafuna kube lombuso wezabelo idevolution okungabangela ukuthi ubandlululo lwabantu beMathebeleland luphele.
Kufanele kube nalokhu ngesilungu esithi yi-social inclusion and equalization. Abantu beMathebeleland siyazi ukuthi basithikele eceleni, bahlala besicenga ezintweni zezwe. Bathi kufanele silingane sonke nini ilizwe lonke, sifanane, siphiwe imfanelo, i-support yonke evela kuhulumende ngendlela efaneleyo.
UMayisa ugcizelele wathi kumele udaba lokuxolelana lokukhumisana umlotha lukhangelwe ukuze udaba lwe-ground luphele emlonyeni wabantu njalo kulungiswe ezomnotho amakampani avalwayo avulwe.
Indaba esegudini lapho Mathebeleland siyazi sonke yindaba ye-national healing and reconciliation. Kufanele kube ne-program ezavumela ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo. Umsebenzi wayo ngokupholisa izilonda zonezi zabantu abalimazwa yinto ezimbangazo.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela amalungelo oluntu engoweGwanda uthi umhlangano lo wawuhlanganise amabandla lenhlanganiso ezizimeleyo njalo sokuzabhalwa iphepha elilembono yabantu bonke elizahanjiswa kuhulumende lenhlanganiso ezifana le-SADC le-AU.
Sihlangene siyiMathebeleland nje amagama zethu lamaningi kwahamba kuhle siyimede ama-resolutions okuthi yonke imboni yafakwa ngabantu emhlanganweni lapha yasayithatha sayibhala phansi. Njengokunjalo sesizabhala-ke iphepha elimele imbono yabantu beMathebeleland jikelele esizayidlulisela phambili iyofika kumongameli welizwe lawomanye ama-organization.
Omunye wabantu abakade besemhlanganweni unkosikazi Thobekile Moyo owematopo uthi ukhangele ukuthi uhulumende omusha alungisise kakhulu ezomnotho ukuze uZulu weMathebeleland athole imisebenzi.
Mina ebengukhangelele ukuthi uhulumende asivulele amakampani lathi sikwanise ukusebenza ngoba bengikhangela ukuthi ngesikhathi seGugurawundi sasuka sayahlala emakhaya. Ngakho emakhaya kwangikhona kuhlaleyi, akula msebenzi, abantwana baya befuna ukuthi baye esikolo. Kodwa selifisa sibe ukuthi njengomna ngagweqala so aqalise kuhle lathi asikhangelele eMathebeleland asivulele ama-industry.
Kumaviki amabili adluleyo kube lomunye umhlangano kaZulu eHarare ofana lalo kodwa uhlaziye izifiso zikaZulu welizwe jikelele afisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa azikhangele. Izifiso lezi zihanjiswe e-ofisini kaMongameli Mnangagwa kuviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.